Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 16 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili umkhokeli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yethethe hayo kuyazikhanyela ukuthi hayi i-detention lezinye indawo.
Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hakainde Hichilema nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema yena omela ibandla le-United Party for National Development uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokhu kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu weleZambia. Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamashumi amathathu lanhlanu 235 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla, uZulu kamelanga ayekethise.
Kasisho isikhathi sokuselebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungayaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo leindustry abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohle ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala lesibili lesithathu kanjalo lokho lisiza. Ngakho ke sisengahlangana lelinye wave leli olomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akula kufa osekusukile, ingozi lokho ikhona. Asiye sabeni, asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo ama-church, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho-ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela labo abahlatshiwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye ama-church kasozavulwe. Ngakho-ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokhu. Kanti-ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo zakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe, baforselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa. Ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokhu. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele, udaba lwejekiseni lola.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhe silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona enkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho ke asashoda kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya semadolobheni. Yebo kambe abantu behlatshwa ngobunenge okwamanje okwedlula lokho okwesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishoda kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini yentathelizindaba e-Studio 7 uKuzanayi Musengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala le muli yabo Msengi echiwe ngumkakhe uMrs. Msengi loyise lonina bebulawa yi-COVID-19. Sithi thina abemuli ye-MDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsengi ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo Studio 7 ngujournalist oqothembekileyo ongakhethi muntu, othumela inews njengoba ziyinews insuku zonke kuStudio 7. Ngalokho mahlabezulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le, ikhanda lemuli uyise kaMsengi lonina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela, kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela ye-human rights activist e-journalist. Sikhala lemuli sithi kabakhale ngethemba ngoba umsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu. Yikho sithi mahlabezulu, asiqapheleni i-COVID-19, landelenini ama-conditions e-World Health Organization. liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu asiphongu khalela ama politicians suku zonke
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se MDC Alliance. Lanxa abantu abanengi betshaye inala lonyaka uzulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi ukansila walindawo kuward 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango
abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili okuthi uhulumende idepartment yakhe social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede kayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni ngesingizi abayibiza isithi peri-urban abantu laba abalamasimu abantu laba abanye sebekhulile abanye abayisigoka and indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede kuyazikhanyela ukuthi hayi idede ishiyeni lezinye indawo uyananzelela ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabevela kundawo ezetourism eyokuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali abantu baphuma imisebenzi abaningi ngenxa yecorona so khonoko kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale labo belethela abazali babo ngapha edethi hhayi akusela into enjengaleyo
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo aziko yini ngapho
kwezinye indawo emaphandleni iWorld Food Program bayaphathisa but inkinga esilayo edete isikhathi esiningi bayananzi indawo edete njengedoloba so ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka eceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebecalisa ukunika abantu i-social welfare layo ile sikhathi esokunikeza abadala ukudla labagobekekileyo okwamanje bayabe bekhangelele ukuthi abantu bavune emasimini but uyabona idete abala masimu
udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani
amanzi asithwalise nzima edete ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi edete ayisela manzi besides uhlupho lwamagesi ukuhamba kwangona kwamagesi yona idete amanzi ayahlupha umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi ukuhlupha kwendaba yamanzi edete ku-national budget but i-implementation yangona esingakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini ikliniki izikolo zona ziyanayindawo ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi wesi isikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona okuthi abantu bakhangelwe ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi kuyabe sokunzima
umnumzana Stanley Torima ngukansila ka-ward 18 edete sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima Seli kubonile na ukusemaphephandabeni Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabagogeli bamazwe e-SADC oqala kusasa uphele ngolwesithathu. Iphephandaba le-Herald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo balutshana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha. Uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Life ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShon uthenge imota edulayo eyohlobo lwe-Rolls Royce yona ebize imali engange-$360,000. Lenkundla ithi okumangalisayo ukuthi uyithole ngaphi le mali uShoni yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani philani siphile sonke isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni umzulu kaMazi. Utakadube esiku endaweni yaseGwanda. Ya ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda eyikhulumile izolo sengathi la mabandla ama opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama leaders akhona alawo ma party bakhulumisane babumbe iparty eyoda then bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this, minister of that, minister of this, uyabona. Kuzofana nomongameli ne vice mongameli, uyabona. Ukuze bawine kulempi esibhekane nayo singamazimi. Sibhekane nempi enkulu kakhulu, impi enkulu kakhulu yobandlululo. Ya, mbono wami lapho ngiyabonga. Ngathokoza kakhulu, ngajabula uma le audio ingadluliselwa phambili ifundi bayizwe. Abadala bethu ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bami beStudio 7. Isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi. Hayi siyaphila sengibuyile lami. Sengizaqalisa ukuxoxa kathesi. Lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke. Ngumama lo.
Siyabonga kakhulu bantu beStudio 7 and sifunga kakhulu abakhokeli bethu beStudio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi weStudio 7. Voice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu. Lapha sikhangela especially kuma-rural areas. Abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections. Kodwa but into esimangalisayo abakhwehlela abantu vele it's becoming worse. Why? Abahlatshwisi ungani sebebathwele COVID-19 bakhwehlela okumangalisayo. Then we're expecting to see that you're with the protection. Ah, sister, sometimes I jump down. What is for my mask? That's not some of the filters. Very safe. All the way. I'm going to say quite a retro. Got a poster to one of the statue. There are women that are not going to go to my inspections. We're going to quarantine centers. Baba for my quarantine centers. Good thing. If the mapandini is a lot of anti-corona, it was a deal. Sabo.
Salibonani basakazi beStudio 7. Basakazi abahle, basakazi abesakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo ekulilima West. Ngithi mina hayi asiphepheni bakithi ekubhubhane olukhona. Hayi asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke. Kodwa ngibuye ke ngithi dudu abakongwenya. Abalahlekelwe nguJane Ngwenya. AwuJane Ngwenya wayelikhawe impela. Sasimamela kuZambia, simamela sicatshile, bememeza sibili. Hayi ngaphansi kwezipra, hayi sithi lala kahle ntombi, lala kahle ntombi, noma amaphupho akho engasafezekanga. Kodwa hayi sisekhona. Sisekhona nathi wasilwela abaseleyo asimduduzeni ahambe kahle ngomoya ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe siyabonga ngubhanda mina eulilima West.
Njani kuStudio 7? Hayi nami ngajabula mayi audio yami ngafundwe emoyeni namhlanje. Ngoba ngokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bephawula ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni indaba ezimnandi indaba ezijabulisayo kodwa nginenkinga ngidinge mfaka umbono lapha ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakukhulumi amagama anetribalism la emsakazweni kodwa abantu abazikhulumeli abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu thathelwe yonke into abantu bokuza yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuza endaweni zethu yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu ngayenze example ngendawo yalapha engikhona mina emadopo esilozi kune-national park laphayana akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo bonke abantu balapha abantu bokuza and abantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni yabo abantu abafike ngokuzosebenza umbuzo wami ukuthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani na leyo msebenzi so engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo yi-one ngenxa yokuthi laba bantu babuye bazothathela abantu indawo zethu bazothathela abantu impilo zethu abantu bazwakalisa nje izikhalazo zabo emsakazweni pho nani mase nibavimba and nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlinzweni yakho pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi senimkhethela nethi khuluma lokhu lokungakhulumi khuluma lokhu mina ngicabanga ukuthi siniyaphambuzanisa lapho emsakazweni omkhulu Studio 7 maningachuzela abantu ngoba manifaka le number lethi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini long as engathuki ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe kufe abantu abalitshumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bevanga amanzi ngokubika komsakazo we-Voice of America umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kwiminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho e-Taliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lezakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. Ukungena kwamaTaliban embusweni kutshiye isizalwane ze-Afghanistan eziningi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngochuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena e-Afghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. siqoqele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singawela kundaba eyo isisusa esibangele ukuthi amabutho awemelika lawa kwamanye amazwe anjengabo Britani lamanye azithole eseAfghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizaba kwazi ukuthi kahle kahle bekulembangela eyiwe isiqoqoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisi ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo sesikhona manje. Sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi kuze amabutho la awemelika lawo amanye amazwe azithole seAfghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibe kwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana, singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile. Lo mlando ababewunikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBritain uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi yikuexporta iterrorism ngendlela abasebe kwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela ukuze bazithole eAfghanistan yayiphi.
Elakusasa leAfghanistan phansi kombuso wamaTaliban ulibona liminjani?
Eqinisweni inkomo amaTaliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe leAfghanistan obekhona lo wayefakwe ngabemelika la kwamanye amazwe ephuma la ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo. Eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule ngoba i20 years yonke lebe bengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha, ngiyathemba bazahlala belala ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa leAfghanistan alikufanana leAfghanistan lesiyibone anduba amabutho eAmerica lawe Britain angene adudule amaTaliban. Ngibona ngani kusasa leAfghanistan lanxa iAfghanistan yabe sikhokhelwa ngamaTaliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu ngoba vele bangababulali abantu laba bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengabo Amerika lawo Britain labanye amazwe bazaba lakhuzithiba ngoba bese saba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bacine sebehambe bayahlokozana labe Amerika kuzasusa futhi olunye uthuthuva. So nxa ngikhangela ikusasa eAfghanistan ngiyibona izoba itshintshile nkomo, ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela amaTaliban ayenza ngayo manje, kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Iziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokeli webandla eliphikisayo kweleZambia uMnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka, uZulu weTete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamile inkomo.